Yabonga mnumzana Khanda. Yeah, into eyenziwe ngumongameli welizwe uJoe Biden eyokukhipha insanga from the dangerous drugs list ebophisayo yinto ewelcome, ngoba sibona ukuthi insanga abantu abazivezileyo abanjengamadokotela lama-scientist bathi iyancedisa ukuthi ma abantu abale cancer bengabi le too much pain, abantu abale schizophrenia labo babe very sane, lokunye okwama-disease amaningi abakubonayo ukuthi kuyancedisa. Sibona futhi insanga zinceda abantwana abathwa bale-autism, ngoba bathi bona bangayigaya insanga ibe ngamafutha bakwanise ukuyipheka benike labantwana bona labo, and then they become very steady and very cognitive. So into yona le sithi hayi siyayibonga kumongameli welizwe. Enye into futhi esingambonga umbongele umongameli welizwe ikuthi abantu ababebotshelwa insanga bebekwanisa ukuhlala ejele okwesikhathi eside, and then bengakwanisa ukuthola imisebenzi ngoba icala lona lelo la selihlala likumafayela employment. So khonokho ukuthi umongameli welizwe ukhiphe insanga o esithi ngesilungu imarijuana ongesintu imbanje, hayi kuqakathekile and siyakubonga.
Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi lakho kuzagcina kusiba njalo yini eZimbabwe?
Ye, insanga elizweni lethu leZimbabwe ngibona abantu abavela eBinga bevunyezwa ukuzisebenzisa ngoba it's their tradition, but sengibona ngathiwa ama regulations esekhitshwa ezindaweni eziningi all over the world. Ngibona lathi eZimbabwe sebeyisebenzisa insanga in the scientific research esiphumelele lapha in America, ngoba siyakwazi ukuthi sasilabantu ababehlala engutsheni engomahuru lama cancer patients lani lani. So labo bangancedakala ngensanga in different forms ukuthi ibancedise ma besiba le pain lobuhlungu ama surgery lani le recovery. Labanye abalama diseases wona lawa engiwakhulumele yokuqala anjenge schizophrenia le autism eZimbabwe. So mbona lami insanga khonapho isibenefita umuntu wonke, and then uhulumende wakithi hopefully laye uzakhipha amacala awemba nje wona lawo insanga. Ngiyabonga.